Ngingathi mina uhambo olunjenga lolo luyabe lukhangelelwe uthi liza ncedisa ukuthi amazwe anjengeZimbabwe neMozambique abe lobuhlobo obuqinileyo sibili nxa sesikhangele indaba zokuthengiselana. So nxa umongameli esiya khona ngale kuyakukhangelelwa ukuthi uzaqinisa ubuhlobo obukhona phakathi kwamazwe amabili, njalo uzenze ukuthi kube lezivumelwano ezizanceda iZimbabwe ikakhulu ku-trade, ngoba yizo izizathu ezokuthi i-trade engxenye lokuthi bengaphila njani ku-SADC.
Sizwa kuthiwa umongameli Emmerson Mnangagwa ukhangelelwe ukusayinelana izivumelwano lo mongameli Philippe Nyusi. Ubona ungani izivumelano zona lezi ama MOU kunceda ngani, ngoba sesizwe kaningi ningi kuthiwa uyasayina umongameli esayinelana lamanye amazwe lezinye inhlanganiso, kodwa singabona ukuphuma.
Isivumelwano lezi kuyabe kumele zincedise ilizwe ikakhulu kundaba zokuthengiselana kumbe indaba ze-defense. Kodwa asikhumbule nini ukuthi nxa bebhalelana phansi njengabomongameli uyabe usasele umsebenzi omkhulu okumele wenzakale ukuthi MOU leyo iqalise ukusebenza. Bayabhalelana phansi izivumelwano lezi bengakanika ama-ministers ukuthi ama-ministers agijime lama-MOU lawa. So nxa bevumelana bona uyabe sokulo msebenzi still othi wenzakale, yikho sibona ukuthi kuyathatha isikhathi ukuthi izivumelwano lezi zibe lama-results, ngoba nxa besevumelane sokumele abasebenza emahofisini athethineyo bekhangele ama-MOU ukuthi ayephula imithetho yini lokunye okuneyiningi okumele bakukhangele. I-MOU yangkhona ingakasebenzi.